Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-1 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wakwele Belarus bazethekelela idolobho leVictoria Falls ngesikhathi kulokukhalakhala ngesimo somgwaqo oya kuleli dolobho. Kwezokhetho, lanxa abanye abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa komthetho ophathelane lezokuvota izolo, abanye bathi bebengakwazi ukuthi kulohlelo olunjalo.
Deliberately basitshile kule virtual meeting yabo, and then kumele uzibuze-ke ukuthi okay, malizoholda ama-meetings afana lala and you leave out abantu abayibona who have been in the forefront belwela amalungelo afana lalawo, kusho ukuthini khona lokhu?
Ibandla le-MDCT lithi selilungiselele ukhetho oluzayo.
Bese samelela ukuthi senze National Council yethu eyiyo epha umkhombandlela kumbe ngathi yi-manifesto. Kwenzakele ke lokhu umnyaka uqalisa, sesizaqalisa ukubambana layo izanumanqamu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubikwa isayinelane izivumelwano zokusebenzelana lele Belarus eziyisitshiyagalombili losowabo umnumzana Alexander Lukashenko.
Nakho nje ngabona kunelizaba ukuthi nje abantu bathi hayi ukhona okuzatholakala. Yekela zibhalwe izivumelwano zingake sezabhalwa la iBelarus yona leyo kade sizwa ama mega deals.
Kodwa ingcwethi kwezenotho zithi akulalutho oluzaphuma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wakwele Belarus umnumzana Alexander Lukashenko bazethekelela idolobho leVictoria Falls ngesikhathi kulokukhalakhala ngesimo somgwaqo oya kuleli dolobho. Umnumzana Alexander Lukashenko ukhangelelwe ukubuyela elizweni lakhe kusasa. Kusenjalo, umphathintambo ogatsha olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi kajabuli ngesimo somgwaqo ohlanganisa idolobho lakobulawayo lelefolosi omagodigodi njalo osuyingozi kulabo abawusebenzisayo. Umnumzana Ndlovu uthi usike waxoxisana labaphathintambo umnumzana Mthuli Ncube ogatsha olubona ngezemali lo Felix Mona ogatsha olubona ngezemigwaqo lokuthwalwa kwabantu lempahla ngalolu daba, njalo bavumelana laye ukubana kufanele umgwaqo ulungisiswe ngokuphangisa. Uthi osekusele yikubana uhulumende abe imali yokuqhuba umsebenzi wokwakha umgwaqo. Intatheli zindaba eStudio 7 uGainer Gumede Saidi uxoxe lomphathintambo uNdlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Akula muntu ongaphephezekanga ngomgwaqo lwami. Sibe nama-accidents ngo-December engibona ngani amanye akhona bengavikeleka. Engingakutsho kuwe lakubalaleli be-Voice of America ukuthi ngibe lethuba elokuxoxisana nomphathintambo owezemgwaqo ubaba uFelix Mona, ngaxoxisana nomphathintambo owezemali ubaba uMthuthi. Unfortunately ngikulive, so angingabi se-ofisini. Ngineqiniseko ngoba sikhulumile batho ukuthi already sebele team ekhangele khona lokho. Engingeke ngakutho ukuthi sebengaphi, ngoba into abayithethe labo njenge-priority ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi iyokhangelisiswa. Ngagcina ngikhulume okungaqondenanga lami ngingelaqiniso ukuthi khathe sibangaphi.
Singathi ongakutsho mhlonitshwayo ukubana selixoxe ngakho ngesimo somgwaqolo.
Engingakutsho ngisiqinisekise ukuthi into esiyikhulume ngo-December. Laye ngimthole kuleave uminister we-finance ngaleso sikhathi, kodwa wathi ukuthi lanxa elapha khona useze izikhalazo zivele endaweni ezithiyeneyo ngendlela umgwaqo omi ngakhona. Thina kuyasikhathaza njengoba usitsho ku-tourism, imigwaqo ngama-key enablers tourism. Manje umuntu angathi siyendaweni enhle othendele emfikisa khona ngekhonto ukuthi sikhuluma angani lapha bese yakhona labo ukuthi kuyabe sokulimaza thina ekuzokuthekelela lezo. So ngikhangela ukuthi la ngifika nje kuyona leviki ngizakulandelela ngiqinisa ukuthi maybe in terms of ukuthola umuntu ozayalungisa engabe sebeku-advance ngoba kungabe kudinga ukuthi bathole u-contract. Sometimes ama-processes adingakala ngomthetho ayenza ukuthi kube lama-delay, kodwa ngizalandelela ngizwe ukuthi sokumina.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo ogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa kwelizwe, exoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Lanxa abanye abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa kumthetho ophathelane lokuvota izolo, abanye bathi bebengazi ukuthi kulohlelo olunjalo olwenzakalayo. Ikomiti yephalamende ebona ngezemithetho ibimemezele kuthange ukuthi ibiza kukhulumisana lezalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe izolo ukuze izwe imbono yazo ngokuguqulwa kwe-Electoral Amendment Bill isebenzisa umabonakude we-Zoom. Abaningi abapha imbono yabo izolo bathe bafuna izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe ezihlala khona okuthiwa ngesilungu i-diaspora vote. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign yona ikhankasela okufanayo iseMelika, umnumzana Dan Moyo uthi behlulekile ukupha imbono yabo ngoba bebengazi ukuthi kuqutshwa uhlelo lolu izolo.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngi-express i-complaint la ukuthi abantu abanengi esikhulumisana labo ebesizama ukulwisa udaba lolu olwe-diaspora vote lama-electoral reforms in general eZimbabwe deliberately basitshile kule virtual meeting yabo, and then kumele uzibuze-ke ukuthi okay mali zohold-a ama-meetings afana lala and you leave out abantu abayibona who have been in the forefront belwela amalungelo afana lalawo, kusho ukuthini khona lokho? Does it mean ukuthi into elizozikhuluma lapho liyazi ukuthi abasoze bavumelane lazo, or you are just looking for people abazorubber stamp whatever it is that i-parliament is decided? Thina we believe in consultative engagement. Sabona even ngesikhathi sibhala i-constitution ngo-2013 kwaba lama consultations across the board. We had meetings where abantu abafaka i-input yabo, and that's why we came up with a constitution ebukekayo wonke umuntu okholelwa kiyo ukuthi it's a true and honest constitution e-representa izifiso zabantu. So i-parliamentary committee le ma i-serious ngokuthi ifuna ukuthi sikhulume ngama-reforms a-include i-diaspora vote, then kumele bakhulume labantu who have been in the forefront bepusha udaba lona lolu olwe-diaspora vote. Asiqalanga namhlanje ukukhulumela i-diaspora vote. I-organization yami iZimbabwe Diaspora Vote Campaign has been in existence now since 2010. Ilwela ilungelo labantu beZimbabwe abangaphandle ukuthi bavote. So ukuthi kube lama-discussions then thina sibe excluded, and then they expect us ukuthi siphombe ukuvuma ukuthi khona lokhu abakhulumile yikho, then bayadlala.
Kodwa bebe umemezele nje lo mhlangano enkundleni zokuxhumana abe-parliament babamoyo, kulikhuthile lokho?
Kusikhuthi kakhulu, and ngenye inkinga esilayo ukuthi communication asilayo ama-means akhona, and I think lina njengabantatheli bendawo I think kubalulekile ukuthi linotify abantu for izinto eziqakathekileyo njengalezi, ngoba thina abanye asilayo i-access ama-notifications afana lalawo. Sizwa nje sesitshelwa ngabanye indirectly ukuthi kulento enje enzakalayo.
Ngaphandle kokuthi abaphandle kwelizwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe, i-diaspora vote elilwelayo kuyini okunye elifuna kuguqulwe kuyiwa nje kukhetho?
Well, ziningi izinto kumele ziguqulwe uma kuyiwa kukhetho. Okokuqala, i-ZEC liyana the way engakhona. ISEC is not independent. ISEC reporter to iZANU PF ruling government and thina sibona kuyinto eyi big lokunjana problem ngithi ukuthi izekhayiko independent. Secondly, i voters roll i registration sengathi i registration yama voters kumele i reach out to wonke amaZimbabweans and kumele uhulumende ayenze kube lula for abasha ukuthi bakwazi ku register in terms of ukubathathisa ama IDs lento esifana nalezi ukuthi bakwazi ku register on time. I voters roll kumele ibe public yonke iparty efuna ukuthi ibe le access to i voters roll ukwenzela ukuthi ibone la ukuthi abantu bayo abalandelayo ba registerile. Kumele kuvunyelwe ukuthi i-voters roll ibe public.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha eVirginia kwele Melika. Kolunye njalo udaba lwezokhetho ibandla le-MDCT lithi selilungele ukhetho oluzayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Ibandla le-MDC liphakathi kokuzilolonga siqala ukugijima ngesiqubu esigcweleyo silanda ukhetho njengoba nje ukhetho lulonyaka mbayimbayi yalonyaka kodwa njengebandla silokusola kakhulu edabeni lwe-delimitation esibona ukuthi iZANU yazenzela umathanda yazicuphela indawo lapha ifaka laphana ikhipha abantu bethu ibahaza yonke indawo ukwenzela ukuthi yona kube yiyo ekwanisa ukuthi ihlanganise abantu abangayifaka kuma councils la ku parliament njalo kusenza ukuthi bakwanise ukuthi bayenze ukuthi abanye abantu bethu bagcine bengavotanga ukwenzela ukuthi mhlawumbe umongameli wabo aphumelele.
Yona imbiko esizwayo ngodaba lwe-delimitation lina limingaphi kudaba lolu njengebandla libona ungani i-delimitation le yenzwa ngemfanelo na?
Thina njengebandla le-MDC i-delimitation leyi ekhona asivumelani layo sizayilwisa ize iqonde ukwenzela ukuthi sithole ukhetho oluqondileyo.
Liyatholana lakho yini okufana lokuthi nxa libiza imhlangano kuthiwe lingahlangani ngoba liyabalingazisanga amapholisa ngesikhathi? Selike latholana yini lakho lokho?
Okwemhlangano thina okwakhathesi besingakahlangani lohlupho ngoba sisenzela imhlangano yethu emahofisini awe Harvest House lamanye amahofisi esiselawo besingakaphumeli phandle ngoba lizakhumbula ukuthi sibe le Congress yethu kathesi bese samelela ukuthi senze National Council yethu eyo epha umkhombandlela kumbe ngathi yimanifesto lendlela esizasebenza ngayo siya kukhetho. Kwenzakele ke lokhu umnyaka uqalisa sesizaqalisa ukubambana layo iZANU manqamu sesiphandle ebantwini singayincengi njalo singayiceli ukuthi senze lokho esifuna ukwenza njengebandla ngoba siyehlulekile kudala yehluleka kumele vele ngabe lebandla lakhona nje kalisekho singasabali ukuthi libe ngabe liso sembusweni.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqoqele omunye wakhe weBelarus umongameli Alexander Lukashenko ophakathi kokwethekelela eZimbabwe idili esigodlweni sakhe se-State House eHarare lapho agcizelele ukuthi amazwe omabili alobudlelwano obuhle obuzathuthukisa inhlelo zawo. Amazwe omabili abikwa esayinelane amadili ambalwa awukusebenzelana. Lokhu bekulandela izivumelwano ezisayiniweyo phakathi kwamazwe lawa, imichina yokuvuna kanye leyokuthelelezela lokunye okunjalo. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi yecubungula ezombusazwe lezokulima njalo waqala ngokumbuza ngokuqakatheka kwezipho zokulimisa eziphiwe eZimbabwe.
lezi izipho ezamathalakitha labo boom sprayer labo combine harvester ngibona ngathi izinto nje ezizatholwa yibona abahlala bethola abaphezulu khona labe bandle libusayo lohulumende asiyo zinto ekungathwena ziyasiza umphakathi ngoba na ithalaki amathalakitha la aza kuya kuzo ukuthiwa izikhulu zakhona khona lemaplazini abo abangakwaziyo abanye bakhona lokuwagcina abaza kuthi lanxa bewasebenzisa bekhangele inzuzo eya ezikhwameni zabo kakubonakali lutho kwabanye bethu ukuthi kuzaphumani sibona kuzaphuma khona lokho kwenkohlakalo ukuthi bathi bamba mlimi ngoba lana amathalakitha engxenye yokuqala asafa amanye bulawa nje uhlala kungelalutho ngakho kuba yinkinga kakhulu ke lokho mina ngombono wami ngibona ngathi yinto nje ephakamisa izikhulu zikahulumende leze zanu PF ngabahuquluzi laba khona lokhu bakushayela izandla ukuthi sebeze bathola izinto abaziphiwa mahala umphakathi kawuzuzi lulo umphakathi ngalesi sikhathi lapha ozuza khona izinto ezisetshenziswa umphakathi izinto enjengamaklinika izibhedlela izikolo imigwaqo izikotsho amadamu ongasoze ukuqondane lomuntu oyedwa angimboni uZulu weZimbabwe ezuza inzuzo kulokho ukuqala kwaya ngapi kwathathwa ngubani kwenzani empilweni zabantu yiyo umbuzo umele sizibuze wona lo ukuthi kanti ukuqala khona kwasebenzani
ngaphandle kwenhlelo lezi zokulima singathi ezinye izivumelwano ziqhakathekile yini sibonile njalo lo meya wedolobha laye Harare laye esayinelana lele Belarus ezinye zalezi zivumelwano
ukubhalelana kwezivumelwano zamadolobho nakho njengabona kunelizaba uthi nje abantu bathi hayi ukhona okuzatholakala yekela zibhalwe izivumelwano zingake sezabhalwa la iBelarus yona leyo kade sizwa ama mega deals ibala elithi mega deal lelithi mega ngokwazi kwami litsho into enkulu kodwa ke ubukhulu balezo zinto baphelele emaphepheni labo kwasayinwa khona yebo bangasayina engxenye okuyinhlansi kungathutsha ukuze kuvalwe inhloni zokwehluleka kodwa kukho konke lona ilizwe leBelarus ayisilo lizwe ongakhangelela kulo ukuthi lingaphathisa ilizwe elisedakeni njengeZimbabwe ngoba nami lalo ngokwalo liyantenga-ntenga ngiyabona kulezi nsuku lalo ngathi liyaphatheka empini le eRussia leUkraine engxenye nje bebeduduzana ukuthi hayi ndoda azisekele iRussia engxenye kungaphela lokhu singazuza angiziboni izivumelwane eziqatha ziphuma lapho ye umeya angasayina kanti uza kuthina umuntu wenkosi ngoba laye kakwazi ukwasiza ingulube kodwa iqiniseni akula sivumelwano esilomkantsho esizaphuma kulokhu okwenzakalayo
lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi yecubungula izombusazwe lezokulima obexoxa icingweni lo Sthandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi umdlali wenguqu weZimbabwe uMavelas Nakamba obedlalela iqembu le-Ashton Villa kwelebhilitane usethengwe liqembu le-Luton Town. UNakamba ubesenkingeni ngoba umqeqeshi weqembu le-Ashton Villa ubesethe adinge elinye iqembu ngoba yena engasamfuni. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi wayeyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Eddie Cross uthi wayengunkosikazi kamnumzana Robert Mugabe uGrace Mugabe nguye owaphathisa ibandla le-MDC Alliance kukhetho lomnyaka ka-2018 ngemali engaqanjwanga ngokuthi yayinganani. UCross uselobudlelwano lebandla le-ZANU PF. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
ngibingelele sihlobo sami ezinhle, ngibungelela abasakazi bami, okhulumayo lo nguThokozane ngakwaSibanda Mphumale phansi le eLupane. Ngikhuluma ngilapha kwele South Africa ngokudinga amadlelo aluhlaza, yikho lapha engikhona njengamanje.
Livuka njani basakazi labalandeli beStudio 7? Angeke kuyanda kakhulu ke ngamazwi, ngidinge ngibuze lapha abasakazi ukuthi kathi ama-audios elwadlala lapha emsakazweni ama-audios anjani, ngoba thina wethu siyawafaka kodwa engadlala lapha emsakazweni. And bakhona abantu abaningi endokuzwa becomplaina ngakho konoku ukuthi ama-audios abo kadlala lapha emsakazweni. But it's funny ngoba kulo muntu lo wase uthi ngonhlanhla mahlango othi useBotswana kibo kuseLupane eJabiwa always nje ngathi ngenyanga nje I think ama-audios akadlalwayo lapha emsakazweni kuyadlalwa several times ukudlala into yodwa and uyabe khuluma ngento ezingekho necessary ephomukukhulumisa nje abantu abasekhaya ukuthi ubingelele uzibane lozibane lobali makho RJ lozibane ebuza la inkukhu zakho ukuthi abaqanda inkukhu sezibekelanga lokho la basakaza. I think that is not necessary. Lapho kudingakala nje ukuthi kona and futhi ngiyayizwe lina lisithi kona abantu mabefaka ama-audios bengafaki ebemade kakhulu ngenxa yokuthi labefuna udlala amanye ama-audios abanye abantu. So ama-audio angaqedakaliyo nje I think akumelanga ukuthi liwafake lapha abasakazi, ngoba awosi isikhathi nje for nothing. Uthole ukuthi kulabanye abantu adebela ama-audios aserious ekade ezancedisa kwesinye isikhathi, kuye phom kufakwa nje amanye ama-audios that are not needed ukuthi etshona efakwa lapha emsakazini. So ngiyacela abasakazi ukuthi leke ninaze nje kakhulu into le.
Sabingelele emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle siphathele wona. Sibingelele nabalaleli bomsakazo. Ngilusizi kakhulu ngokubona i-opposition yaseZimbabwe especially TCC iphakathi kwecindezelo okungaka. Ama-leaders asabotshwe lamanje akakhitshwa, amanye akhona asabotshwa futhi endumnangagwa lwezanu PF yakhe basafuna ukubopha more abantu be-TCC basazobotshwa. So mina ngithi ngakuya ngami abantu be-TCC ngabe bazama ukuhlala phansi bebopha i-strategy sokuthi baya campaigna ngenkani, abasadingeki ukuthi baphi incwadi ngamaphoyisa ngoba amapholisa izano PF, amapholisa ayizano athatha umthetho kuzano. So izano ayifuni ukuthi be campaign yabe sithi mali campaign ali campaign okungekho emthethweni ngobungcwadi asiliniki, ngazi beyicela incwadi amaphoyisa angeze baniki. So bona mabefuna ukucampaign ngicanga ngawe nabayabambana be campaign ngenkani, ngoba lezi zekhi yabona leyi eyiyephethe i-commission leyokhetho yabo Priscilla Chikumba i-agent ezano efanana leyamapholisi. So ukhetho lwabo vele suze lube lula beyi-opposition. So kumele ukuthi into yakhona benze ngobuchwepheshe langenkani, ngoba vele izanu isebenzisa inkani, labo kumele basebenzise inkani, ngoba ma bazahamba besiyalandela umthetho othi siyacela amapholisi, amapholisa angeke baninike imvumo. Vele abantu beZimbabwe sekumele kale sibezame ngendlela zonke bazikhulule ngenkani, ngoba vele izanu ayisozi banike ichance yokuthi bezikhulule, ngoba bazabacindezela namapholisa bebacindezele ngezekhi yabo bebe bebarige futhi election yakhona. So kumele ukuthi babe serious ekutheni becampaign ngenkani, ukuthi wonke umuntu abe sesandleni sabo ukuthi ebavotele bonke ukuthi le riginye le ezabe ikhandwe ngoChigumba yehlule. Kodwa mabona besahlala bethi balinde umthetho ukuthi ubakhulule, akusela mthetho eZimbabwe, umthetho umnanga kuthetho ufaka ephaketini lakhe. Siyabona.
Sifingelele, sifingelele bakithi linjani kodwa ngezindawo ezindawo Studio 7. Ayi mina ngingenela nje ukuthi ngikhulume lolu daba. Ngizwa laba bakhalayo laba kumbe batiwe emapulazini njena obulawayo kungena abechabi amashona sebuye khona le ahlala nje yonke indawo nje. Akhethi nje yona kuyehlale nje uphela semadleni enkomo. Sizathini ngoba la yalizwa nave umuntu wakithi emathebeni mayekhala sekenanze ukuthi hayi okunye uyabe zigwazile nawo umkhontongo wakhe. Mthwakazi ihleli itshela abantu bakithi votelana amakhansela akithi komthwakazi, votelana ama-MP akithi komthwakazi, ukwenzela ukuthi sikwazi ukukhontroli indawo yethu, sikwazi ukukhontrola umhlabathi wethu. Lina liyenzani? Ligimethatha ozano PF labo CCC lobafaka khona lapha endaweni yakini, beqeda bethatha abantu babearabe bafaka khona beqeda likhala. Hayi kusenzisa lokho right. Mina on my side mbona li right linjalo, khala nini? Ngoba yikho elikufunayo vele. Angikhulumi kayo bantu bakithi, kodwa okusalayo abantu bakithi ngasalo bazwela. Wena ungoza caka ikhanda mthwakazi kudala ichumayelela wazanini ekhaya, votelani iphathi ekhaya lijike liyikhulume kabi futhi mthwakazi isiza lina. Nanko ke elikufunayo lokuhamba lisiyabuyela bodonsa imaphathi ezalo PF la usizi baletha wona apha ilokuze yakhona i-answer yakhona yiyona leyo. Amashonana lasegcweni lapho kini emapulazi yi-answer yakhona leyo, izafunda maybe Ngiyabonga.
Ngani sanibona isitudiyo 7? Ngibonani. Ya, nesiyaphila bakithi. Yeah, hayi mina ngikomenta ngisenkayi. Yeah, ngiyazivuza okwenzakalayo ukubana ngaso kuthiwa yeyi amagoli la kumbethwa ngu-200 and something abezipra babhadala into zabo. So ngizivuza ukuthi lapha sokuyikuncenga amavoti yini. Yeah, engakunjalo singabantu shura siyabaleka ndle lilodwa kuphela one eliyabe lincintisa esigabeni. Ngike ngezomunye khupha umbono onjalo ukuthi hayi lapha ematopo kulingana ukuthi kungangena i-MRP ingene iyodwa kwenzela ukuthi abantu bavotele yona. Lapha edinga hayi kungangena i-CCC ingene iyodwa kwenzela ukuthi abantu bavotele yona. Uze amavoti labo akhulumisane ahlanganiswe. Asali ke sesiqeda lapho sesingaxoxa ngakho sesithathele iZANU-PF sesingaxoxa ngakho komthwakazi. Umthwakazi siyamfuna meyedwa ashiwa ngeqiniso. Mina lokho ngilikhumbuza ukuthi oma abashe wayebulala abantu khona ngale. Ya waya kwazi kwaba lomunye wa challenge sokulo Salva Kim osobusa iSouth Sudan. Akuseyiyo liyana eyayibulala abantu South Sudan silokuthula isivakashelo la makhiwa ngenxa yepetilolo lathi sifela yona imigodi yethu amabhoda asendaweni yethu amagold asendaweni yethu. Hayi kuzalunga asizameni ukuba lebandla amalutshwana athi iqephu.
Sanibonani emsakazweni we-Studio 7. Ngiyabingelela kuba sakazi kanye nakuwonke uzulu wonkana nje olaleleyo. Ngithi nama ngiphawule kulokho engitholayo ezindabeni nje siku zonke sizwa izindaba nje ezicacile. Umsakazi uyasethulela ngempela indaba zonke nje sashisa, kodwa kulolu daba lale ndoda ukuthi ibhacabule isebenzisayo kabuhlungana, yewo hayi ungathi kunzima. So ngathi manje sayazi le nto esasiyilwela sethi sibele inkululeko ngoba sasibalekela le into ey'fana nalezo nje ebalungwini. Oke manje uma sesishaywa ngabantu angazi ukuthi manje siyobalekela phi, ngoba vele kwasazisebenzi lezi mhlawumbe zitshontsha amagwili yingoba le holo lingekho, umuntu omnyama uyakucindezela uqede lapha akushaye. Siyozibona senzeka njalo nje into ezifana nalezi abantu besasebenza ngokwendlela yokuma ngokwezemapolitiki kwezeqembu ukuthi ubona ngubani wakwabani. Siyazibona ziyenzeka. Nami ngithi angiphawule ngingilunga Zim, ngiyabonga.
Kunjani ujonga ngapho ngunxube egawa ngala. Cela lisifikisele umlayeza lowo government uthi cela amanzi uthole isibrano sesokola ngamanzi asitholi manzi. Into leyi siyayicela kakhulu ukuthi mebhelela nabantu lingasifikisela ona umlayeza lova ngapha sikwanise ukuthi singawufikisa njani umlayeza lo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Hayi, siyabonga Gino Gumede Saidi. Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa sowabo wakwele Belarus bazethekelela idolobho le-Victoria Falls lamhlanje. Lanxa beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa komthetho ophathelane lokuvota izolo, abanye bathi bebengazi ukuthi kulohlelo olunjalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingaya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.